Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 13 kuLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Uhlupho lokusilela kwamanzi luyaqhubeka kobulawayo ngesikhathi iCouncili yesithi isiletha njalo uhlelo lwe-water rationing.
Sithi thina okokuqala okobulawayo lapha kakufakwe indlela ezizenza izikotsho zakobulawayo nama-water kiosks akobulawayo kusebenze through isikotsho, then kupurify amanzi esikotsho ahlanzeke abantu benelisi ukuwathola.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithe namhla lihlangene lesiphathamandla selizwe leTibet baxoxisana ngokuphathelane lokuzibusa.
Uyirepresentative kaDalai Lama His Holiness esinanzelela laphana ukuthi labo bayisizwe esingaphansi kwengcindezi yokubuswa yiChina efana laleyi esilayo singabethwakazi.
Uhlelo lwe-delimitation exercise lapho kuvotwa lukhangelelwe ukuthinta kakhulu izigaba zeMathebeleland lezinye.
Smart North yona ingakwanisa ukulahlekelwa yi-1, iBulawayo singathi maybe ingalahlekelwa yi-3 constituencies. So okuyamele kwenziwe kuyikuthi abantu kumele besukume. Izeki announcile ukuthi izaba le-voter registration blitz izahamba ebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwona lo umsakazo. Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, lenye yayo eyeWater Action Group, ithi ukusilela kwamanzi kobulawayo kungaqedwa ukuthi amanzi ezibholane ahlanzwe asebenziseke. Uhulumende asungule uhlelo lwe-devolution ngendlela olubekwe ngayo kusisekelo sombuso, njalo kube le mali eneleyo e-budget ukwenzela ukuthi iCouncil iqhube kuhle inhlelo zayo. Lokhu kulandela umbiko owethulwe yiKhansili yalelo dolobho othi useletha njalo uhlelo lwe-water rationing lapho izakhamizi ezingasoze zithole amanzi nsuku zonke ngoba kulohlupho lokusilela kwamandla amagetsi okumpompa amanzi. Okuningi lolu daba sikuzweni kungxoxo esiyiqhubela umnumzana Khumbulani Maphosa, umgcinisihlalo waleyo nhlanganiso.
Ngomnyaka ka-2020 uBulawayo eqala ukuba la problem yamanzi enkulu lapho abantu babehamba khona iviki bengela manzi. Kwathiwa inkinga yamanzi idalwa ukuthi amanzi malutshwane emadamu. Thina njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights sala sathi problem yamanzi koBulawayo is a governance problem. Yinkinga yokwehluleka ukusebenza ukubusa lokubusana kuhle. Yikho lapho esama khona. Kwathiwa sikhuluma kubi, kwathiwa sikhamba amanga. Kodwa namhlanje noma amadamu eselamanzi noma sokule mpompe ezafakwayo ukuthi ziphampa amanzi amaningi, uBulawayo lokhu eshota amanzi. Lokhu esiba lezikhathi lapho esikuthiwa asilamanzi khona. Okugcizelela-ke leyo nkulumo esayitshoyo ukuthi hayi, yinkinga yezombuso leyi. Eyokubusa lokubusana umbusazo, it's a governance problem. As long as uBulawayo amagetsi ewathatha kuzesa kule agency okuthiwa izinwa kule Bulawayo City Council involved in pumping of water, asisoze safa saba le problem esiyisolvayo ngoba there will always be a governance problem.
Inhlanganiso yakho seyaqhuba imikhankaso eminingi njalo iyake ikhulumisane le-council labanye ababona ngenhlelo zamanzi, ama-stakeholders. Kuyini eliyake likuhlafune ngokuphathelane lamanzi, njalo kuyini eselikulindele kathesi ukuthi kungenza udubo lolu lube ngcono?
Esikuhlafunayo nxa sixoxa nebaphathe ngezamanzi ekhansilini laselizweni sithi thina okokuqala okobulawayo lapha kakufakwe indlela ezizenza izikotsho zakobulawayo nama-water kiosks akobulawayo kusebenze through isikotsho, then kupurify amanzi esikotsho ahlanzeke abantu benelisi ukuwathola. bathi bona amanzi esikotsha sokuna kodwa esikutsho ukuthi nxa isimo sesinje sokulokunye okungaphezulu kwamandleni lithi siwathathe ngapha amanzi lobubulawayo engela mabhawuza ayeneleyo ukuthi aprovide amanzi abantu bonke abedolobheni. Njalo kwesibili sithi thina akube khona i-investment ekulungiseni udaba lwamanzi ngoba njengelizwe kasifaki imali eyeneleyo from i-budget ukuthi silungise udaba lwamanzi luphelele. Okokucina sithi thina akwehliswa amandla ayezabelweni i-devolution of power. Ukuze ama-local authorities lawa angabe lokhu ekhala ngohulumende welizwe, angabe lokhu ekhala ngokuthi amandla abanje eHarare, benelise ukuziplanela, benelise njalo futhi ukuthi bazenzele ngendaba yamanzi. Lathi njengezakhamizi senelise ukuziqhatshela abazasikhangelela amanzi. Lokuxotsha esibabona bengasebenzi kuhle ukuthi balethe amanzi edorobheni. So amandla engehliswa kuzasinika ukuthi sikwenelise lokhu sibe lamanzi isikhathi sonke.
Lo ngumnumzana Khombulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights leyo Water Action Group esixoxelaye ekobulawayo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi namhla lihlanganele isiphathamandla selizwe leTibet ePretoria kwele South Africa waxoxisana ngokuphathelane lozibuse. Ibandla leli lithe leTibet ngelinye lamazwe leMthwakazi ngoba lahlupheka phansi kombuso weChina ngomnyaka ka-1950. Okuningi ngalo umhlangano wasikuzweni kungxoxo esiqhube lomabhalane obona ngobudlelwano lamanye amazwe kuleli bandla. Umnumzana Alphonse Fuyane.
Njengebandla leMthwakazi Republic Party, umnyaka lo esikuwo u-2021 lalowo ozayo, sithe senze okuthiwa yi-international lobbying eyokudinga abangane leyokuqinisa abangane esilabo siyisizwe sakomthwakazi, njengoba siyazi ukuthi udaba lwethu akekho omunye umuntu ozalukhuphula o ozolwazisa umhlaba ngaphandle kwethu. Yingakho siye sayohlangana nomela iTibet kuzwekazi leNingizimu Afrika uyirepresentative kaDalai Lama His Holiness, esinanzelela laphana ukuthi labo bayisizwe esingaphansi kwengcindezi yokubuswa iChina efana laleyi esilayo singabethwakazi eyokubuswa ngabantu besishoneni. Bona ke baqala ukubuswa ngengcindezi enkulu nguhulumende weCommunist China ngo-1959, okwenza lo Dalai Lama abalekele ezweni laseIndia lapho abhace khona okwamanje. Njengebandla leMthwakazi Republic Party simele abantu bakomthwakazi bonke, kuningi esikukhulume labo abeTibet, njalo bathembisile ukuthi izikhalazo zethu bazozihambisa ziyoziwa nguHoliness the Dalai Lama labantu asebenzisana labo. Sizonanzelela ukuthi izwe leTibet lile ma-embassy emazweni amaningi, ongithi kuma-region amaningi emhlabeni, njalo uvo abasiphe lona luza sincedisa ukunegotiate kumbe ngithi ukuphendla indlela njengesizwe sakomthwakazi sisiya phambili.
Elikukhangeleleyo ngemva kwalo mhlangano kuyini lalelo lizwe, njalo yiwaphi amanye amazwe afanayo eselalela khulumisana lawo ngodaba lwemthwakazi?
Khangeleleyo ukuthi izicebiso zabo abasiphe zona sizame ukuzisebenzisa ukuzitholela abantu abangasincedisa kuhambo esilalo singumthwakazi. Sizananzelela ukuthi abeTibet balodlebe, ongithi umlomo wabo usendlebeni zamazwe amaningi amakhulu emhlabeni. Ngokunjalo bathembisile ukuthi sithelelane amanzi leTibet, sincedisana ekuzikhululeni kungcindezi esinayo njengoba bengcindezelwe ngamaChina, lathi ngcindezelwe ngabempumalanga. Abempumalanga kumanje sebethengisela izwe lakithi, belithengisela wona amaChina. Njalo maningi amazwe esixoxisana nawo alenkinga nathi esikuyo khona lapha eAfrica. Uzananzelela ukuthi eSouthern Africa kuphela abarotse basentshonalanga Zambia nabo bafuna ukuphuma kungcindezi yaseZambia. Abe Caprivi Strip abangaphansi kohulumeni waseNamibia nabo abajabulile ngokubuswa yiNamibia. Maningi ngawabala ngingawaqedi amazwe asenkingeni efana neyethu, njalo amaningi akhona silobudlelwano nawo.
Lo ngumnumzana Alphonse Fuyane, umabhalane obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla leMthwakazi Republic Party esixoxelayo eseSouth Africa. Ngosenjalo umgcini sihlalo waleli bandla eMathebeleland South, umnumzana Vincent Mabhiwa Chamamoyo, usichazisela umkhankaso wokwengezelela usekelo abawuqhubayo eMathebeleland South, lapho athi sokugcwele abavela kwezinye izigaba zelizwe abangagcina sebekhulela izakhamizi zakulezo ndawo.
Ngibengise ensiza eFelabusi koskuta ngayendaweni okuthiwa yinyezi. Abantu bayasiyamukela kakhulu, umthwakazi bayilambele koskuta laphana ngamashona oda thengisayo. Abantu balapho bayakhala lapha, bakhala njalo njengokufela ngovezi uMaduna ukuthi nguye owayezama ukuzibancedisa ukuvimba amashona. Siwadi lebesikiyo yindawo abantu abafakwa nguMaduna. Sabaqinisa ke abantu baseFilabusi ukuthi registani ukuvota lonke libaningi, labantwana labantwana babantwana benu kamaninganga kule nzalo yakini, but lingayekeli ukuregister azathatha indawo yenu. Azaba yibo ama-councillors, azaba yibo ama-MPs. Vuka Mthwakazi, vuka. Abantu bakithi kabavuki, sebenzani bantu bakogodlwane. Abantu Mthwakazi bayiyamukela bakithi, bayiyamukela ngendlela eyisimanga kakhulu, but kuyafika ebantwini kokuyi-challenge. Abanye bakhala ngokuthi kabayibona bayizwa izinto ezinjengalezo. Akuzanywa ama-resources nje abantu bafike.
Sikuwadi 22 esikolweni sakogonde, lapho besibizwe khona ngama-comrade. Abantu bathakazelela iphathi kakhulu, ama-structures ayakhiwa, abantu bayangena.
Uwadi 22 yibulilima East, endaweni kutakukogonde under Masendo.
I-labor is free, abantu bekhaya utagebani project lengeni, but abayibo abakhonekta amapipe all the way from Harare. They are here in plan to come, buy a hole at $20 a day. Abakithi bageba for free, no money. Ayinto le ibuhlungu, angazi ukuthi abantu bakithi kungayenziwa njani ukuthi bakubone ukuthi this is wrong. Instead ukuthi ngabe bathethe abantu bakithi baba trainer to connect those insimbi ezifunekayo, ngoba ikufundiswa nje ukuthi connect. Manje zonke izinto leziyazi zifikele eHarare, bahle badinga abantu babo eHarare. So thakazo muhle, vukanini.
Lo ngumnumzana Vincent Mabhiwa Chama Moyo, umgcini sihlalo weMathebeleland South kubandla leMthwakazi Republic Party. Yesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezomvikela kwele Sudan bathele intuthu etshisayo ebantwini abakade betshengisela kulelo lizwe kulandela ukuhluthunelwa kukahulumende umbuso ngodlakela. Umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken uthi uyakhathazeka ukuthi umomo ose-Ethiopia ungaba mubi kakhulu nxa abezombusazwe kulelo lizwe bengaqhubeka belwisana, bengahlali phansi ukuthi bekhulumisane. Wezemaphandleni.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Abesifazana abemaphandleni sebekhuthazwe ukuthi bangene ezikhundleni zombusazwe ngokuncintisa kukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023 ukuze baphumele izinqumo ezibathuthukisayo. Lokho kuvezwe kunanzwa ilanga lemisebenzi yabesifazana bemaphandleni esitezi eGwanda North ngolwesine embuthanweni obuqoqwe inhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bexoxisana ngolwesine abesifazane esitezi bavumelene ukuthi kumele bakhuze uvalo, bancintisane labezilisa kwizikhundla eziphezulu ukuze labo bathole ithuba lokubumba imithetho ezadala intuthuko yabo. Ngokunjalo unkosikazi Sazi Ndube oyisakhamuzi esitezi eGwanda North utabe sifazana kumele basukumele phezulu.
Lawe ungumama uwamukelekile ukuthi ume uzimele njengomama, lawe uzimisele ukuthi hayi lami ngingalibusa ilizwe, lami ngingasibusa isiqinti. Asisukumeni njengabomama, ngithiye kini umlando ngisithi woza 2023 election. Asisiqeni, asizisiqeni thina omama sibaningi, sibhalisile kukhanya ukuthi lathi sifuna ukuthi sincintisane labo baba.
Amazwi akhasekelwe ngunkosikazi Noma Nkiwani okwaba umkhansila kwa-Ward 8 Estezi.
Aseliphambi kwephepha leliyana elifakuca bese lisithi umama, omama kabazi lutho, selifaka obaba, obaba baza kuthi nxa sebethethe izikhundla bangalikhangeli lokulikhangela. Kusukela lamhla khethanini umama abe ngukansila wenu, abe ngu-MP wenu ozalizwela ukuthi lithwele nzima.
Unkosikazi Agnes Mbangeni uthi abesifazane kumele bakhuze uvalo bemelane labesilisa ekulungiseni lizwe.
Omama singamagwala, kodwa kakufanelanga bomama sibe ngamagwala ngoba ilizwe liyafa. Omama sikhangele sesabe ukukhuluma, sifanele lisibe lesibindi sokukhuluma izinto eziwonakalayo kuwona lomhlaba. Kasifanelanga ukuhlukuluzeka bomama, hayi ukuthi ligubuzele libe ngogubuzela omama ilizwe seliwonakele silikhangele. Umhlaba sumubi siwukhangele, asizameni ukuthi sikhanyise umhlaba omama.
Unkosikazi Dulethi Nkiwane umkhokheli webhodi yenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe i-WDAZ uthi abesifazana bayinsika yesizwe, kungakho kumele bathole amathuba okuphuma lezinqumo ngendaba eziphathelene labo.
Sinxa sikhuluma ngomama siyakhuluma la ngembokodo, sikhuluma njalo ngensika yemuzi, sikhulume ngensika yesizwe. Ukuze isizwe sime sidinga umama, omama abangesabiyo abamayo baqonde bamele iqiniso. Kodwa ngenxa yempilo esikuyo sibona omama bebenikeza indawo emuva ekwenzeni izinqumo. Nxa ungakhangela lapho okwenziwa khona izinqumo, omama basemuva kakhulu, obaba basenzela izinqumo.
Unkosikazi Janet Dube uthi njengabomama bemaphandleni babhekane le ndube ezimbalwa ezigoqelwa ukudlengulwa, kungakho bafuna abadala amacala la badilikelwe lijele.
Sikhangelele ukuthi nxa bethe babanjwa bahanjiswa emthethandaba, kabaphiwe isigwebo esinzima esihambelana lalobu buhlungu lalobu bunzima ayabe ebethese umuntu lowo odlwengulweyo. Umuntu lona nxa kukhangelwe indlela okumele amukeleke ngayo esigabeni, akasatholi inhlalakahle lokukhululeka ngoba uyabethi lapha ahamba khona sehambe khonjwa ngeminwe.
Abesifazana abaphatheke kulo mhlangano bakhuthazwe ukuthi bengesabi ukubikela amapholisa lapho bethe bahlukuluzwa, baphinde baxwayiswa ukuthi benakekele abantu babo njalo benganethezeli indaba zokudlongulwa kwabantu babo izihlobo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisesteze Wilong ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Ngali tshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngezokhetho kumandla le-MDC Alliance.
Uhlelo lwe-delimitation likhangela ikakhulu ukudwetshwa kakutsha kwama-boundaries lawa esingathi ngama-constituencies lama-ward. Dwetshwa njalo kusetshenziswa inani labantu abarejistileyo. Thina elizweni leZimbabwe kulabantu abangafika 5.6 million abantu abarejistayo. Ngaso kudividwa kuma-constituencies, thina umthetho uthi weZimbabwe uthi kumele kube lama-constituencies ayi 210. So kuyamela ukuthi constituency kuthiwa kumele ibe lenani labantu abalinganayo. So singathi average figure yethu registration kumele constituency kumele ibe labantu abadlula i 27,100. Manje nxa sikhangela ezindaweni ezithize ikakhulu njengeBulawayo, njenge iMatabeleland North, iMatabeleland South, ngamanye ama provinces esikhangele esibona ukuthi inani labantu abaregistrayo lilutshwani kakhulu, okuzayenza ukuthi belahlekelwe ngama constituencies athize. Mat North yona ingakwanisa ukulahlekelwa yi-1, iBulawayo singathi maybe ingalahlekelwa yi-3 constituencies. So okuyamele kwenziwe ukuthi abantu kumele besukume. Izeki announcile ukuthi izaba le voter registration blitz, izahamba ebantwini iregister abantu ezigabeni kuma constituencies lapha abahlala khona. So okuqakathekile ukuthi ikakhulu kuma province lawo ukuthi abazaluza ama constituencies, siyaxwayisa abantu ukuthi besukume ngokunengi babo beregister ukuthi bengalahlekelwa ama constituencies.
Siyazwa abantu abaningi bayakhuluma ngokuthi kumele kuyebhaliselwa ukuvota. Nxa kuyikuthi wake wavota ke,
umuntu okumele eregister ngumuntu oleminyaka edlula 18, oyisizalwane seZimbabwe. Umuntu kumele ehambe lesithupha sakhe leproof of residence lapha ahlala khona. Nxa engela proof of residence yakwanisa ukubhalela incwadi kumbe esayinelwe ngukansela kumbe any other commissioner of oath ozakonfirm ukuthi hayi umuntu lo ohlala endaweni enje njalo ulelungelo lokuregister ukuvota endaweni le. Kulalaba abantu abaregister kudala, nxa umteke waregister akula need yokuregister kabutsha ngoba ibizo lakho vele lihlezi likhona kuvoters roll. Kodwa thina siyakuxwayisa abantu ukuthi abantu behambe beyikhangela amabizo abo khona ngale okuregister khona kumbe kuma-inspection centers awezeki ukuthi beconfirm ukuthi for sure amabizo abakhona, ngoba kulezikhathini eziningi kusike sahlangana labanye abantu ababikhala sokuyisikhathi sokuvota bethi hayi amabizo abo kababonanga akhitshiwe. So yikho kuqakathekile ukuthi loba nje abanye bayaregister, laba bake baregister kudala bavunyelwe ukuthi kabasukume be-inspect voters roll be-check ukuthi amabizo abo akhona kumbe kawako.
Manje lina njengebandla libona ungani kuyini okumele kwenziwe ukuze indaba ye-delimitation lay ingasetshenziswa ukuthi incedise ibandla le-ZANU PF ukuthi lingobe kukhetho?
Thina njengebandla le-MDC Alliance sike sahlala phansi sabonisana ukuthi yebo kulohlelo lwe-delimitation kuyini okumele kwenzakale. Sikhangela umsebenzi lo we-delimitation kufuna abantu abalolwazi indaba zama-map kuhanjwe ezigabeni zonke nama-wards onke kusenza i-delimitation. So izeki kayilabantu abakwanayo ukuthi bengafinyelela ezigabeni zonke. So thina izeki kumele sihlale layo phansi sizokuthi sibabuze ukuthi alright, njengoba lingelayo i-expertise, lingelayo i-personnel, lingelabo abantu bangkhona, ngubani ozayenza i-delimitation yonake? Into enhle ngakho yokuthi since 2018 khona sihlezi phansi ngilezethi ngenyanga le ephelileyo lama province bahlala labo abantu ma secretaries for elections bethu behlala phansi lezethi bebonisana ukuthi nge delimitation. Siyabonga ukuthi kule engagement le yenzakalayo, but sifuna ukuthi iqhubekele phambili kube le transparency.
Lo-ke bekungunkosikazi Ellen Shiriyedenga obona ngenhlelo zokhetho kubandla le-MDC Alliance ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilala.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa ngonkosazana Victress Mathutu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ASM Imbokodo, yona eseSouth Africa. Sicubungula ukuthi abesifazana baziphilisa njani ngalesi sikhathi se-COVID-19, abanye sebalahlekelwa imisebenzi. Manje kulula ukuthola ama-customer, njalo abesifazana bavikelekile yini ikakhulu ukuthengisa online? Kukanti abantu bayenelisa ukubhadala ebulenjini kumbe bayahamba bayiqoqoda ezindlini bebhadale mathupha?
Kona ukuthola ama-customer online akukho nzima kangako, ngoba nxa sesibhekile ngalesi sikhathi samanje abantu abaningi vele izinto ezinhle bezenza online. So lo muntu odinga ukuthenga akasazihluphi kangako ngokulanda ulutho lapho luthengiswa khona, ngokulanda umuntu othengisayo. Umuntu usuka e-online ayedinga into ayifunayo, athethaneke lo muntu othengisayo bathengiselane. Khona akukho safe kangako, kodwa ayikho enye indlela engenziwa. Phela kumele kufanele kufanele abantwana bewenze. So kula manye ama-restartathayo njengokuthi kwesinye isikhathi singakwazi ukuthi uthengise online uthole i-customer, kodwa umuntu omtholayo ukungamazi ukuthi umuntu onjani. Usuthembele ekutheni kuphela uNkulunkulu uzophathisa ukuthi lowo muntu kube ngumuntu kube li-customer eli-right elizilisele ukuthenga ngempela. Akhona vele amatoti amaqola akhona noma kungekho online, kodwa online asebhahe kakhulu. Umuntu njengomama into okumele ayenze ukuthi uma ethengisa online abe careful, aqaphele kakhulu ama-customer azama ukuthi awa-verify ngaphambi kokuba abathengise lezo zinto abathengisayo, ngaphambi kokuba bahlangane ne-customer. Kubhadalwana online kuyenzeka, kodwa asikugqugquzeli kubomama ukuthi nxa besenza amabhizinisi abo online lapha befune bebhadalile, bathenga bayawoda, befune be-odile izinto babhadala online izinto abangazibona.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Victress Mathutu, isiphathamandla senhlanganiso ye-ZIM Imbokodo, ebesixoxa laye ese-South Africa. Ukuziphetha ezalamhlanje nanzi ebezikhokhela. Uhlupho lokusilela kwamanzi luyaqhubeka koBulawayo ngesikhathi iCouncil isithi sokuza kuba le-water rationing. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi namhla lihlanganele siphathamandla selizwe leTibet ePretoria kwele-South Africa baxoxisane ngokuphathelane lozibuse. Uhlelo lwe-delimitation exercise ukwezokuvota lukhangelelwe ukuthinta kakhulu izigaba zeMathebeleland lezinye. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.